Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-CCC, Mnumzana Nelson Chamisa, uthi ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lama-by-elections olwedluleyo ukhomba ukuthi abantu sebekhathele ngebandla elibusayo le-ZANU-PF, kungakho bazayibhuqa kukhetho lomnyaka ozayo.
Khathesa angazi ukuthi abantu bayasebenzisa imali ivela ngani, bayasebenzisa i-rand, abanye bayasebenzisa ipula, abanye bayasebenzisa i-US dollar, abanye bayasebenzisa imbuzi. That's not a country.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukukhuphuka kwentengo yokudla ezitolo kuhlangene lesivuno esiphansi sokudale ukuthi umangoyi alale eziko.
Ukuthi lumnyaka uzaphela kutheni kudliwani vele kasikwazi. Usukuphambaniseke nje lekhanda nga ungazama ukufaka engqondweni kakhulu. Ongangukuthi abantu bazabulawa yindlala sikile, bazabulawa yindlala ngoba le social welfare kade ngathi yasiza siza abanye silesikhathi ingakazibe khona.
Intatheli zindaba zeNewsday ezibalisa uBlessed Mhlanga noChengeto Chile zibotshiwe ngamapholisa eChitungwiza namuhla lapho obekuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwama-by-elections olwedluleyo kukhomba ukuthi abantu sebediniwe ngebandla elibusayo le-ZANU-PF, kungakho bazayibhuqa kukhetho lomnyaka ozayo. UMnumzana Chamisa ukhulumela amazwi eGwanda namuhla emhlanganweni wokuthakazelela ukunqoba kowayengumeya weGwanda, uMnumzana Justin Majale, kukhetho olwedluleyo olwama-by-elections. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma esenkundleni ephelandaba lamhlanje emini, uMnumzana Chamisa uthe lanxa ibandla lakhe lisanda kubunjwa, indlela eliqhube ngayo ukhetho iyathembisa ukuthi iyeza inkululeko kwele Zimbabwe ngomnyaka ozayo.
But hayi umnankava uyasaba na.
Umnankava sayikhuphuza izwisa yona leyo.
That next year, come Roma Kanjan, come what? Asfuni Dot, we are going to win in this country. Do you think it's a normal country when we have all these resources but we have nothing to show for it? Umbakani, Ufile, nothing is there. No love, no roads, no infrastructure, no education, no money, nothing to show that we have liberated our country.
Wethese uhulumende umlando wokubhidliza umnotho kuleli esithi ibandla lakhe lingangena embusweni lizaqeda indubo ezibhekane loZulu.
Aliyakhula kathesa angazi ukuthi abantu bayasebenzisa imali ivela ngani, bayasebenzisa irand, abanye bayasebenzisa ipula, abanye bayasebenzisa i-US dollar, abanye bayasebenzisa imbuzi, abanye bayasebenzisa inkukhu. So when you go into a shop, the shop has five different prices. Inkukhu price, imbuzi price, US dollar price, RTGS price, eco cash price, rand price, ipula price. That's not a country.
Ukansila kaWard 7 uMnumzana Justin Majalo osanda ukukhethwa uthe uzaqhubekela phambili ezithunywa sezakhamizi eGwanda.
Abantu bengethesa umlando lo, lami ngilomlando ukuthi ngihloniphe ivoti yabo, ngilomlando ukuthi ngihloniphe konke esikubophileyo, ngifeze konke esikukhulumileyo abantu bakaWard 7.
UMnumzana Washman Ncube ongumsekeli kamkhokheli we-TCC uthi ibandla le-ZANU-PF lizamile ukubhidliza ibandla labo kodwa lehluleka.
Ijaha leli likhaliphile labona phambili le okungabona amanye amahlo ababulali labana masela lawana abantshontsha abantshontshi izimali baze bantshontshe lamabizo amanye amaphathi wabona ukuthi hayi salanini lamabizo lawo elwatshontshileyo kodwa abantu bezimbabwe lingeke labantshontsha balami njengotshamisa
uNkosikazi Thokozani Khuphe oke wahlamukela uMnumzana Tsamisa ngomunye labo abakade bekhona emhlanganweni weGwanda uthe gakho ngcono ngaba ngumongameli welizwe ngaphandle kukaMnumzana Tsamisa.
UPresident uTsamisa nguye kuphela ozalinika imisebenzi, nguye kuphela ozalinika ukudla ezindlini zenu, nguye kuphela ozalinika impilo enhle. Come 2023
uMnumzana Godfrey Masuku ongumfo wabo eqhawe lesizwe uMnumzana Lookout Masuku uthi ubekubandla lezanu PF kodwa selifulathele ngoba kungekho elikwenzayo.
Ngiyabonga kwanjomuhle sengingani kwanjomuhle from Zanu PF fana ngangene izikubo ibe khona abatana bayesikolo abajaka emsebenzini Tsamisa waye.
UMnumzana Tsamisa ukhuthaze uZulu uthi ayebhalisela ukuvota ngobuningi aphinde ayevota mhla welanga ukuze ibandla lezanu PF lingathola amathuba okuqilibezela ukhetho. Ibandla lezanu PF lona lihlezi lisithi linenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Ekhuluma emhlanganweni wabatsha bebandla lezanu PF osanda kukhutshwa eHarare, umkhakheli walo uMnumzana Emerson Nangagwa uthi awusola abasebenzi lezitha zeZimbabwe ukuthi bakhuphule intengo yempahla elizweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Intatheli izindaba zeNewsday ezibalisa uBlessed Mhlanga loChengeto Chile zibotshiwe ngamapholisa namhla eChitungwiza lapho obekuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections. Igqwetha elibamelayo uMnumzana Thapiwa Mucheneripi utshele iStudio 7 ukuthi ngempela ababili laba basenkambeni yamapholisa eSt Mary's kodwa akukacaci ukuthi betheswa cala bani. Amapholisa aphinde axwayisa ummeli wezengeza West edalele ephalamende uMnumzana Job Sikhala owebandla le-CCC ukuthi engalokothi afike ezitishini zokuvotela eChitungwiza lapho bekuqhutshwa lolu khetho namhla. Ukhetho lolu luqhutshwe njalo eCariba leMutare. Abasakhulayo abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bakhuthaza abanye babo ukuthi bebhalisele ukuvota ukwenzela ukuthi bakhethe abakhokheli abaluhlonzi kukhetho oluzayo abazathuthukisa umnotho welizwe. Lokhu kuza ngemva kokuba abasakhulayo bebandla lezanu PF besanda ukutshayela umkhokheli webandla labo umongameli Emerson Mnangagwa ihlombe ngokubusa kwakhe kanye lokukhuthaza intsha elizweni ukuthi imvotele. Wodwa umkhokheli wogatsha lwabatsha wobulawayo kubandla le-CCC uMnumzana Tinashe Kambarami uthi umnotho welizwe uyabhidlika njalo kudingakala ubukhokheli obungelankohlakalo.
Kulento ezingcono okumele sibe sizi-addressa njengelizwe, indaba ye-transport ngengakutshela ukuthi yizo ezinye zezinto esikhangelela ukuthi abantu bebelempilo kahle. Ama-school fees abantu bahambe ezikolo, imbadalo ezibhadalwa abantwana besikolo, abazali bayehluleka u-afford ama-school fees. Yizo ezinye zezinto eziqakathekileyo ezokuthi abontanga bezanu PF nxa babezama ukuthi bekhulumisane nomongameli wabo uEmmanuel Mnangagwa, yizo ezinye zezinto abekumele beke behamba besiyambonisa ukuthi president sokulo hlupho lolu lalolu singakulungisisa njani. Kodwa akukho okunye abakwaziyo ngokudlakela, abakwaziyo ngokuthi i-CCC siyenze lokhu. Bona kodwa bayeyibo abasemahofisini labangena ngenkani bakhona, kodwa akula nto abayenzileyo kuze kufike lesi sikhathi sesiyafika kwamanye ama-elections. Ama-situations abantu asesiba worse, akula ntuthuko esingayikhangelela kuzana uPF ngoba umnyaka engu5 yonke bebelayo besenza umathanda betshontsha izimali abantu bedubeka.
Nina njengabatsha bebandla le-CCC libone ngani kuyini okungaqeda uhlupho oluselizweni kwezomnotho la kwezombusazo?
Thina njengabatsha abaku-CCC kulula kakhulu ama-policies wethu esiwafakileyo la ku-manifesto zethu nje I think like labona liyananzelela umongameli wethu sisenza ama-rallies before sisiya kukhetho olama-by elections mhla ka-26 March. U-president ubehamba nje ekufaka okusegcekeni ukuthi thina nxa singena kuhulumende into zokuqala kumele sizilungisise abantu bethole imisebenzi, ama-party deployees esiyabe sibahambisile ukuthi bekhokhela abantu kuma-parliament lama-councillors kumele bephenduke ebantwini ngoba bakhokhela abantu bebekwazi ukuthi ikuyini okwenziwa ngu-councillor, ikuyini okwenziwa nge-MP. Ukuthi kube lentuthuko eZimbabwe kumele kukhitshwe amasela wonke atshontshayo atshontshe izimali. Yi-situation yokuthi ama-problems silawo njengabantwana beZimbabwe abangelwa yi-corruption eyokuthi izimali azihanjiswa kuhle, izimali ziyatshontshwa zisetshenziswa ngama-individuals bebenefita behambisa abantwana bezikolo kwamanye amazwe. Thina abantwana bethu babelapha eZimbabwe bedubeka singelayo le mali ekwanayo ukuthi sibahambise ezikolo. Ungahamba kathesi ezibhedlela akula mithi, imigwaqo ifile, akula manzi, amagetsi ayahamba. I-transport ngeke ngakhuluma ngayo, abantu bayagada amabhasi beze bemelele kuze kuyefike ebusuku. Becine bebanjwe inkunzi abantu, liyabona ukuthi lama accidents abamaningi. Konke lokhu asizozinto esingazikhangelela ebantwini akade bebusa sebele 40 years besembusweni, belokhu bebuya bebuyele ebantwini besithi besicela lisivote lisisalenzela lokhu. Abantu beZimbabwe badiniwe, abantu beZimbabwe sebekhathele, bayakwazi ukuziphatha kahle. Liyananzelela ukuthi especially kobulawayo lapha ngingakade lilandela i-voter registration, siregister kakhulu abaningi ama-youth abayibo abakwaziyo ukuthi ikusasa labo bafunani, ikusasa labo liyangaphi. Sebekhathele abantwana ngokukhokhelwa ngabadala, abadala laba sokumele beyihlale emaplazini begcime iy'nkomo zabo khona ngale. Engingakukhuthaza even labontanga ukuthi ngo-2023 umuntu wonke kasukume esiyavota. Liyananzelela even laseGoli, umfowethu Elvis Nyathi wabulawa eGoli ngale, babulawa everyday eGoli ngale, abantu abasafunakali and iningi lethu lihambile lihlala eGoli khona ngale. So into eqakathekileyo especially sisiya ku-2023 ukuthi asisukume nini ngobuningi bethu sonke njengama-youth badala bonke, liyakwazi ukuthi impilo inzima eZimbabwe siyevota.
Lo mnumzana Tinashe Kambarami, umkhokheli wogatsha lwabatsha kobulawayo kubandla le-CCC esixoxelayo ekhona le kobulawayo. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukukhuphuka kwentengo yokudla ezitolo kuhlangene lesifuno esiphansi sokudale ukuthi uMangoye alale eziko. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu oxoxe lomsakazo we-Studio 7 uthi impahla ezibalisa impuphu, amafutha okuphekisa kanye lethukela kazibambeke ezitolo osekuthe iningi lezakhamizi lihlaselwe yindlala. Isaka lempuphu i-50 kg ebelibiza amadola emelika alitshumi lasishiyagalombili $18 kumaviki amabili edlulileyo selibiza amadola angamatshumi amathathu $30 ezitolo eziningi zemaphandleni osekuthe iningi labantu lingasenelisi ukulithenga. Unkosikazi Saziso Khumalo evokole insiza uthi intengo yempahla esikhuphuka mihla ngemihla okukhomba ukuwa kwamandla emali yakuleli.
Ukukhwela kwezinto kuyasethusa kakhulu, khona lokho kuyimali esiyabe silakho, sibonile intengo yezinto ukuthi inganani, sithi siyafika sifice sokutshintshile. Kuyasethusa kakhulu ngoba izinto zikhwela ngeviki ngeviki, le mali yakhona singelayo. Emuva le sasikwazi ukuthi izinto zikhwela enxa ngemva kwenyanga ezimbili, khathesi obuzima bakhona yikho lokhu ukuthi zikhwela kokuphela, zikhwela nsuku zonke.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala oyisakhamuzi esihlikwe ematshetsheni ekwana North uthi isimo abakuso sibi kakhulu.
Intengo yempahla iyakhwela ukusa lokusa kwamalanga, ikakhulu okubalisela amafutha okupheka kanye lempuphu, kanti pho kumele siphile ngakho. Okusuka kube nzima ukuthi kanti siqalisela ngaphi sisiya ngaphi, ngoba le masimini asange sathola lutho. Ukuthi lumnyaka uzaphela kutheni kudliwani vele kasikwazi, usukuphambaniseke nje lekhanda nxa ungazama ukufaka engqondweni kakhulu. Ongawuthi abantu bazabulawa yindlala sivile, bazabulawa yindlala ngoba le social welfare kade ngathi yasiza siza abanye silesikhathi ngakazibe khona.
Unkosikazi Matilda Dube laye oyisakhamuzi sakogodlwayo uthi abantu bayaludinga uncedo lokudla.
Impilo yabantu imbi ngoba impuphu yiyo into edliwa ngabantu daily. So ayikho into yakhona echiphileyo egondana lekhitshi. Abantu baphile kanzima emasimini vele akuzange kube ngalutho ngitsho ngamahlanga aziphephukelayo. Lapho siyacela sibili, siyacela ukuthi uhulumende ngawe uyangenela ngoba kungaba nezidungu ezigabeni.
Umqondisi wenhlanganiso lelo amalungelo awesifazana lamantombazana unkosikazi Sethekele Jabangu uthi ezinye izakhamizi seziqalile ukuthengisa izifuyo ukuze sithengwe kokudla.
Njengabantu basemaphandleni sinodubo kakhulu njengoba emasimini wethu kungaphumanga kahle, sibhekane nodubo olukhulu kakhulu. Sizithola sesithengisa izifuyo zethu ukuze sikwazi ukuthi sithole imali. Nakhona sesisabela ukuthi ngoba emasimini singaphumanga kahle, kusokungenzeka futhi lokho kweminyaka le edluleyo esafelwa khona izifuyo kuphinde kusiphinde. So sesize sibona kungcono ukuthi ukwazi ukuthengisa izifuyo zakho, ukwazi uhamba uyothenga ukudla lize ekhaya lizokudla labantwana.
Umphathi Ntambo wezokulima njalo ebona ngezentuthuko emaphandleni umnumzana Anxious Masuka ubikele idale lecabinet kule viki ukuthi isivuno salonyaka siza kwehla ngesilinganiso samathuma amane lantathu ekhulwini i-43% ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kusenza lohulumende useyazisa abalimi ukuthi bahambise isivuno sabo kusiphala selizwe esegrain marketing board i-GMB phakathi kwamaviki amabili ngemva kokuvuna. Kombiko wethu lwe-GMB ekupheleni kwenyanga edlulileyo abalimi bomumba, indumba kanye lengqoloyi kuzamele bahambise sonke isivuno sabo e-GMB kuthi labo abazafuna ukusala lokokudla bephiwe imvumo yisiphala sesizwe. Inhlanganiso ezisiza uZulu ngokudla esigoqela iWorld Food Program zithi abantu abafika phose ezigidi ezinhlanu 5 million bazafuna uncedo lokudla kulandela ungani kuhle kweZulu okudale isivuno esiphansi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Studio 7 esakaza eZimbabwe isizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zeUkraine sezixwayise abahlali bakulelo lizwe ukuthi impi ephakathi walo leli Russia ilakho ukukhuphuka ifike ezingeni elibi kuyona le impela viki. Kulungiselelwa ilanga le-Victory Day ele-Russia ngomvulo elinanza iminyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa iSoviet yanqoba ele-Nazi Germany. Ngobhubhe abantu abangamachumi amabili lambili okugoqela umntwana kulandela ukudubuka okubangelwe umlilo wegasi ewetelene eHavana e-Cuba. Abacisha umlilo labahlenga abantu basebenze ubusuku bonke ukukhupha izidumbu ebezigqitshelwe ngemva kokudilika kwaliwethe ilanga. Ngengelitshiyo kwesikhatshana ezandleni zikaChris Gandhe weStudio 7.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi uBusibhebhe olwela ilungelo labesifazane. Sihlaziya udaba lwe-transport. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kaGande ngokungamukela ehlelweni.
Ngaphandle kokuthi uhulumende avumele imichova ingqe engabhalisanga kuzubukho ukuthi isebenze, kuyini okunye obona kumele kulungiswe?
Ngibona ngani uhulumende wethu eminyakeni nje isiyaphambili wehlulekile ukuthi athuthukise isector yona le e-transport. Singakhangela sibila emuva, i-transport sector ilokhu iguquka ingani iba ngcono. Siqala khonapho kwaqala kulamazubukho akudala ayehamba ngesikhathi esenela ukuthi adobhe abantu ngamalokithi ngamalokithi beyakhile ama bus stop. Kwathi sokukhanya ukuthi hayi amazubukho kawaseneli, kwaphuma kwangena ama 404 lawo achovisa eminyaka embalwanyana, kwaphuma kwangena amakhombi. Nxa sezikhangela ke amanye amazwe, even yona iSouth Africa yiyo ebesikopa kiyo indlela eyenza ngayo indaba ze-transport, isithile siqalisa ukuphuma kwezamakhombi singena kubo Gautrain, singena kuma metro city buses, sesibuyela njalo kuzubukholwane samtshile emuva kulokuthi ngabe lathi sesifakani a city or a metro city kind of bus system esuka ngesikhathi ifike ngesikhathi, njalo sikwazi ukuthi khona abagada lawo mabhasi baprotected njani, bathenga itikiti njani. Isitimela uhulumende asipha sona ngesidala esika Smith esika Rhodesia esitshiya abantu khatshana, nxa usiyagada khona kumele uhambe no less than 3 kilometers ukuze ugade, njalo uphinde uyehlele khatshana ufike emsebenzini usukhathele. Kukanti umhlaba usuhamba ngama fast bullet trains, ama underground ground trains and so forth. So engingakutsho nje ukuthi uhulumende wethu ngani ucabange buyele emuva.
Sike sabona imfanekiso ebulenjini lapha ethengisa omunye umama donswa ehudulwa ngamadoda ukuthi angene ebhasini. Nxa ukhangele isehlakalo esinjalo ungathini wena?
Ubuhlungu okubhekane labo mama kodwa bengayisibo bodwa aba vulnerable ababhekane lobunzima lobo. Indaba oyidescribe-ayo iyaqhubeka isenzakala kakhulu ngoba ba desperate ukuthi bagade bayefika emzini yabo beyogcina izimuli zabo. Kodwa mbuye ngicabangele abantwana abancane kakhulu abangamankazana, ngicabangele abagogekileyo abahamba ngama wheelchair abangaboniyo emehlweni, ngicabangele abagugileyo ababehamba mhlawumbe ezibhedlela kumbe bevela dinga into ezichechene edolobheni, ukuthi nxa belayina laphana belayine luzubukho for 5 hours umuntu omdala ulayina kuze kube nini. Umama lo esimbonileyo ungokuncane kwakhona, kukhulu kakhulu ubuhlungu obenzakalayo ku-transport system lay e-introduce nguhulumende. Yena uthi uyasisiza kanti hayi usefake omama engcupheni enkalakatha kakhulu ngoba khathesi umama nalwana uvela donswa ngabobaba bemngenise ebhasini sebembambe bambamba umzimba wonke. Nxa esehla ibhasi le izikhathi eziningi usehla sokumnyama uyehlela khatshana ngoba phela izubukha kayingeni phakathi emayadini njengalokho kwakusenzwa yimchova yethu. Nxa esehla khonapho ulakho ukuhlangana lengozi yezigebenga ezingambamba zimdlengule. Ngakho-ke kubuhlungu abantu ababhekana lakho ngenxa yomthetho lo ungacabangisisanga kuhle nguhulumende wethu.
Sike sizwa uhulumende esithi kulamabhasi asebuyile elizweni, ubona ngani kuyini okwenzakalayo njengoba sizwa abantu besi sithi amabhasi la awabonakali?
Sikwaze ukuthi kukaningi uhulumende sithi sebenze okuthile kodwa kungafinyelele ebantwini, kusho ukuthi kukhona ukapulayo khona ngale ezingeni lamandla. Ye amabhasi siwabonile ku-TV amahla amhlophe, sibone futhi amakhulu lamakhulu awo kuthiwa asefikile, kodwa engakutshela khona ukuthi ungabuya ezitaladini zakobulawayo asoze uwabone bhodabhoda. Khuluma kanje ungahamba e-Papa Fields bayakutshela ukuthi kabala bhasi, ungahamba endaweni ezifana labo Benside, Hillside, Matopos Road kabala mabhasi. Bona laba abangela mabhasi yibo abagcina sebegada ama-private cars okuthiwa imshikashika, bagcina sebegada wona leyo mchofu uhulumende athi kayifuni. Manje-ke nxa amabhasi lawa ayabesponsa wona ezindabeni ku-news ephinde engawafaki ebantwini, uthi bahambe ngani abantu benkosi? Lathi esilezi mota ngenxa yokuqansa kwefuel asenelisi ukuthi khona sihlale sithelile leyo fuel, lathi sesidinga leyo public transport. Ngakho-ke ngathi hayi kukhona ubugwelegwele obukhona kuhulumende, kumele basenzele i-audit basiphumele egcekeni ukuthi amabhasi abuye mangaki, angaphi lawo mabhasi, asebenza njani, njalo hamba ama-routes wapi, ngoba eqinisweni thina kasiwaboni esebenza abantu.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli ngaleli thuba endiphiweyo. Siyakhuleka ukuthi uhulumende wethu asizwe, asizwele alungise lo monakalo we-transport yelizwe lethu.
Lo-ke bekungunkosikazi Busi. uSibhebhe olwela ilungelo labesifazane. Bebesixoxa la uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilaye.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sifiso Ndlovu Akbetho Rokwa ingcwethi kwezokulima njalo elilunga lenhlanganiso yebulawayo Global Consortium usichasisela ngohlelo abalalo olokufundisa abantu ngokufuya imbuzi kanye lomhlangano ozayo.
Sifiso Ndlovu Akbetho Rokwa mhlaka 25 May nge Africa Day siyabe sile conference emayelana lokufuya imbuzi kunxuswa abantu bonke obaba omama abacha esithi ngama youth abasanda ukuqeda isikole abakhangele ukuthi kambe kuyini abangakwenza ngempilo zabo ulendleko ezithize ukubana umuntu abe yingxenye yawo ekufundeni lokho kule mali emele zikhitshwe yikho okunye engifisayo ukuthi ngicele labo abenelisayo ukuthi mhlawumbe babhadalele izihlobo ikakhulu ama youth abangenelisiyo mhlawumbe ukukhipha izimali baba sponsor babuye kulo umhlangano ukubana bazofunda mayelana nokugcina imbuzi ukufuya imbuzi sibonakala ingani izo eziphatha kuhle umzimba ukwedlula inyama yenkomo njalo siyakhuthaza ukuthi abantu babuye ngokunengi babo ngoba kusikhathi kunzima ukuthi wenze ibusiness uwedwa kanti lingaqoqana libambane asithi libumbe kumbe i-cooperative kumbe i-trust kumbe i-business kuyasebenze yikho okwenziwa yinhlanganiso yethu leyi okuthiwa yibulawayo Global Consortium yiyo ebumbe i-conference leyi ibulawayo Global Consortium yona iyi-business erejistwe e-UK injongo yayo yikukhuthaza abantu abahlala emazweni loba kungapi eCanada eAmerica eUK Australia ikhampani le incedisa labo bantu abahlala emazweni abalesifiso lothando lokufuya ekhaya yikho lithina esisekhaya yithi esigcina izifuyo zalawo ama investors ahlala emazweni
umhlangano lo uzabaphathisa ngani abantu njalo ngobani abanxuswayo
abatsha bazathola ukufunda okutsha abasebevele sebeqalisile bengama breeders be experience bazathola ukugcwalisela lokhu abavele bekwazi njalo labo bazashare kumbe bafundise abanye abafuna ukuqala kulonohlelo lokufuya imbuzi kungapheleli khona lapha ku conference okuthi you know enyangeni ezintathu umnyaka stop amafoni azivani ngahlana lawe ku conference laphana wathi uyathengisa imbuzi ayisengithola kuyiploti kwami ngathola yini ezingu-10 ngathola yini ezingu-20 njalo
abesifazana ke liyabaphathisa njalo bayaphatheka yini kule imhlangano
omama labo balazo inhlelo zabo esibabekele zona mhlawe Pan African Women's Day kodwa mhlawe Africa Day sibiza wonke umuntu obaba labo mama kodwa mama sizabe silayo eyabo special edition mhlawe Pan African Women's Day
kulabo abafuna ukuphatheka kunhlelo zenu
yeah inumber ngu 0775 36 99 10 0775 36 99 10 ku social media sikhona ku Facebook la ku Instagram bulawayo Global Consortium kule Facebook page sile website njalo okuthiwa yibulawayo Global Consortium ibulembe farm bengasidinga kule Facebook page yebulembe farm njalo sikhona la ku Facebook yonke information ye conference iyabikhona kuma platforms wona lawa abanye nje bengasikhangela futhi kule yini platform okuthiwa yi no place like home Mathebelele Returnees eku Facebook no place like home Mathebelele Returnees lakho siyabe siposta khona sifaka information ye conference yona
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Sifiso Akbetho Rokwa uMandlovu esixoxelayo ekobulawayo Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela. Umnumzana Nelson Chamisa uthi ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwama-by-elections oledluleyo kukhomba ukuthi abantu sebediniwe ngebandla elibusayo leZANU-PF, kungakho bazayibhoqa kukhetho lomnyaka ozayo. Oliver Lelisayo, yimi usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ngesikhathi esifanayo kusasa.